ukuhlangana kwethu besikhangela umumo olapha emathebeleleni. Ngiyathemba siyawazi ukuthi ngoba sihlala sithala sisithi emathebeleleni isalele muva nxa sikhuluma ngendaba ezokuthuthuka, nxa sikukhangela sikhangela amanye ama-regions lawa omashonaland. So besike njengobukhokheli basemathebeleleni, ake sihlaleni phansi sikhangele ama-ministry laba, inkokheli zelaba iziphathamandla kuba bakubona benzani mayelana ngokuthi thina ngabe emathebeleni sithuthuke.
Inhlupho ebezivelela khona ngapho bezifanana kumbe bezisehlukana ezivele emath north lemath south lakobulawayo?
Ngingathi mina ziphose zifanane kodwa zizeba le mehluko ethize, ngoba nxa ungathi uyakhangela uBulawayo yiprovinsi ekhangelane nemisebenzi. Kaningi-ningi abantu bakobulawayo lapha bafuna imisebenzi, bafuna ukuncedisa ukuthi ngabe kuthiwa imisebenzi iyavuka, ama-factory avulwe. Ngoba nto abona nxa sinanzelela i-industry ethu lapha ama-factory amaningi asevalile, abanye sebesuke lapha bayakwakha iHarare bechiya ngapha. Kodwa into ebesiyazi vele kudala lakudala bekuthiwa lapha kubona intuthu ziyathunxa ngenxa yokuthi kona amaethu bevele elapha esebenzela lapha into yonke isebenzela lapha. Kukanti-ke emathebeleni north emathebeleni south namaprovinsi angemakhaya lawa kaningi-ningi abantu bangale bakhangele ngezokulima ngezomhlabathi, bafuna uhulumeni ngabe abanyana ayoncedise kumbe ngenhlanyelo kumbe nama-fertilizer kumbe ngento zokulimisa. But nxa sikakugoqela konke, into kakhulu esikhala ngayo ngabe emathebeleni ukuthi ngabe into zingane zake zitshintshe sibe le nto ezibambekayo ukuthi hhayi uhulumeni sesenzile lokho nalokho ukwenzela impilo zethu zithuthuke zibe ngcono.
Okunye nongathi kumqoka okuphume kule umhlangano ikuphi?
Okuphume kwangani kuyasithabisa kakhulu ukubona ubana abathungameli bethu amaminista ethu sebezimisele ukubana bahlume basebenze ngamandla ukwenza ukuthi inkolomo yethu itshintshe. Ngingatsho futhi ngathi bona ubaba u-honorable wethu uminista u-Obedi Mpofu uwasekhulumela ngabashobala sathi kumbe uzibophele, nxa singakhuluma nje uzibophele ukubana uzamvusa inkampani le NRZ. And siyakwazi ukubana NRZ yiyo ebeqhashe abantu abaningi kakhulu lapha koBulawayo. So ufake Shobala wazimisela njalo wathi bona singabona kuphela isikhathi esingaka kungenzekanga ngonoko, simbize futhi simhlalise edaleni ubana sithi kanti lapha sokuhamba njani ngoba usithembise lokho. So khonokho yinto eqakathekileyo ukubana ubone abathungameli bethu besima bethatha ama-responsibility ubana nxa into lengenzekalanga bakithi libe lizongibuza, ngoba kumele kubekana kusithabisile kakhulu ukubona ama-ministries ethu asesukuma azimisele ukubana izinto zitshintshe, umkonomo wethu untshintshe ulunge.